Mina yimo uKansela uSolomon Mkhoni, mayor wakoBulawayo. Hayi bantu bakithi, sesifike isikhathi njalo sekhefule kisimoshi lomnyaka omutsha. Hayi silifisela umnyaka omuhle omutsha. Kanzele abantu bakithi ukuthi isikhathi sekhefu asishiyananga lesinye isikhathi sonke sephakathi kweminyaka. Gcina amanzi ethu ngoba okwamanje sekatholi amanzi amaningi angena emadamini ethu. Kanjalo abahambayo bachiye iminyango yezindlu zabo bekhile ngoba amasela abhadlile kulezi nsuku zesikhathi sekhefu lekhisimusi. Libe lenjabulo lentokozo ngesikhathi sekhisimusi bantu kithi siyabonga.
Mina ngufoma senator wetsholotshi uBelieve Kaule ekubandla lezanupf i-provincial member ithi ifisela abantu bonke ikakhulu ngiqala ngetsholotsho lesengikhayeni izimbabwe yonke labanye basendaweni ezijiyeneyo zelizwe ithiele khisimusi elihle kakhulu inkosi ibabusise. Ye ndandi kuthi ngibonge umnyaka oka-2018 lapho sesekhona isikhathi sethu sikhulumisana sikhangela inhlelo sikhangela konke okade sikhangela ukhangela okade sikukhangela phakathi kwelizwe lezimbabwe okuhluphayo lokulungiswa okudinga ukulungiswa kodwa sindawonye. Ngibona ngathi langena ku-2019 ikhamba sindawonye ngokubambana sizakutsha ngendlela zenhlelo zethuko lakho konke empilweni zethu. Ngithanda ukuthi ngishayele njalo ngihlisele inkathelo zindaba ze-Studio 7 ukumnyaka 2019 omuhle nenhlelo zabo ezinhle ezifinyelela kuzulu wonke. Ikakhulu ngangikhangela mina njengami ngisezigabeni ngapha ngaphandle abantu balalela u-Studio 7 awulamnye umsakazi obawulalelayo. U-Studio 7 umsakazi omuhle kakhulu ongelabandlululo owakhethiyo. Abantu bezokade bekuthothoza u-Studio 7 kodwa u-Studio 7 akusiqiniso lelo. U-Studio 7 unika amathuba wonke abantu amabandla wonke ezombusazwe labantu bonke abavelela ngaphi langaphi bonke balebalithuba ukuthi bakhulumele inhlelo inhlangothi zabo kungela kukhetha ukuthi lo waleli bandla lona ngalibyalo ngokunjalo mbathisela sindi umusha oka-2019 singaba phelisa ibaphathise ibanike isibuso sempilo.